Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngabe TCCC lentathali izindaba eMedia Center lamhla wokuveza ukuba njengebandla bami ngapi ngalomthetho osalolongwa owe Electoral Amendment Bill. Ekhuluma kulomhlangano omela ibhinga edalela eParliament engowebandla leTCCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi bafisa ukuba kuguqulwe okuthile kule ibhili.
Sifuna ivoters roll ibe ivoters roll yokuthi oyifunayo ekwanisa ukuyithola. Sifuna ivoters roll ibe ivoters roll yokuthi umuntu uyakwanisa ukuthi ecubungule ukuthiwa yiku-analyzer. I-voters roll siyabe sifuna ukuthi singakayi kuma-elections kukhetho i-voters roll kukwaniseke ukuthi khona kube le-audit firm. Ama-audit firms angayi-audita ukuthi kubonakale ukuthi akulazipoko yini phakathina kwe-voters roll yona leyo. Singasuka khonapho-ke sikhangelele njalo ukuthi khona ama-ballot papers kufuze kube lesivunyelwano ukuthi ngubani ozadinda ama-ballot papers. Nxa angadindwa, adindwa njani? Ngubani oba phezulu, mbani oba phansi? Njalo nxa esesiyagcinwa, esehamba, esiya lapho ahamba khona, wonke umuntu kabe kwazi ukuthi ahamba njani.
Ulandisa ngokunye abafisa kungene kuleli bhili uSibanda ogoqela ukuvunyelwa ukuvota kwabahlala kwamanye amazwe lapho bevotela umongameli kanye labasemajele.
Yibo embatshileyo ukuthi kufuze ukuthi bevunyelwe ukuthi bevotele umongameli noma bengasoze bevotele ukhansela noma bengasoze bevotele umember of parliament. Njalo sikhangelele ukuthi abasakhulayo abanene izeki kayanelisanga ukubafinyelela lapho abahlezi khona. Ibisithi kabahambe begade bebhalisa ukuvota kwenye indawo. Thina sithi abantu laba kabalayo leyo mali yokuthi bayenze njalo. Kungakafiki i-election ngakuvunyelwane ukuthi kube le-voter registration blitz eyakwenza ukuthi khona izeki ihambe ebantwini iye babhalisa ukuvota. Kanti besokusiba lezibotshwa ezokuthi zibe lesikhathi eside ziphakathina kwejele kumbe zizafika isikhathi eside. Abantu abanjalo kufuze ukuthi bencediswe ukuthi lawo bethole ithuba lokuthi bevotele abakhokheli ba.
Umnumzana Munashe Mthutsa isiphathamandla seZANU-PF uthi baleqiniso lokuba uzolungisiswa ngendlela lomthetho.
Masisiya ukhetho luka-2023 asenzeni konke ngokuthula ngothando njengabantwana abeZimbabwe. Abantu abayenze izinto ngendlela etshengisa ukuthula, ngendlela etshengisa ukuthi hayi ilizwe lethu leli aliye phambili. Sichiye ize, sichiye laba abasenga lezimithiyo, sichiye laba abathanda ukuqamba amanga njalo abathi bona akula sitshwala esizadliwa eZimbabwe ngoba bazafaka ichebe-chebe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungakwa uthi amabandla aphikisayo ezombusazwe ehlala ekhala ngenguquko le.
Udaba lolu lunzima ngenxa yokuthi asonto ezintsha lezi ezikhulunywayo. Udaba lwe-voters roll, udaba lwe-electronic voters roll. Into mina kuphela enzisa ubuhlungu njengesizalwane seZimbabwe yokuthi akusela sikhathi singakayovota. Lapho ngingakwazi nje ukuthi kuyenziwa njani. Kodwa ngibona mina iZANU isebenzisa esengathi yi-system kumbeni esengathi yi-public service system ozeki bonaba o-Ministry of Home Affairs ama-office alelungelo okulungisa lokho.
Abe-TCCC bathi balethemba lokuba kuzokwemukeleka lokho abafisa ukuthi kuguqulwe kuleli bhili ukwenzela ukuthi kube ngumthetho owenza abaqhuba ukhetho baluqhube ngendlela ukuze le mpumela yalo yamukeleke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.